daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa kwengezelela uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Bakhathazekile abantu abaningi eZimbabwe ngohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini.
Ukungezelelwa kwamalanga e-lockdown ibone ngani kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abaningi.
Zalethulela ezabatsha ezamasiko lezokhulo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele amalanga okuthi abantu bakweZimbabwe bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe ngemfanelo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnangagwa wethule lokhu namhla eHarare emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane lo elizweni. UMnangagwa uthe usengezelele isikhathi sohlelo lokuhlala ezindlini ngamaviki amabili ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abathathu eZimbabwe labantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 161,000. Nango kwethulwe nguMnangagwa esikuphiwe luhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe.
It has been a very hard decision my government has had to take reluctantly.
Ukube linyathelo elinzima leli kulithatha njengohulumende, kodwa ke kungekho ke ngenye indlela sikhangela isimo esiyiso njengelizwe.
Bekumele lugqitshwe kusasa uhlelo lolu, abantu sebelamalanga angamachumi amabili lanye bevalelwe ezindlini, abaningi bekhonona ngokuswelakala kokudla okwenza ukuthi bahlangane labanye ezitolo lapho abagudlana khona santando kungela lokho okuthiwa yi-social distancing. Kulabanye abathi ungezelelwa kwamalanga lokhu kuzakwenza ukuthi babulawe indlala. Omunye wabo ngunkosikazi Sukoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Ngiyazi abantu abaningi bayakhala ngokuthi bona baphila ngokuzisebenza lapha lalapho emadorobheni, kodwa ukusebenza lokhu kuzaba nzima ukuthi bakwenze nxa umkhuhlane lokhu usenje usamile abantu inani likhuphuka. So asithini abantu abaqhubeke behlale endlini okwamaviki athile, kubonakala ukuthi umkhuhlane lo uyakwanisa ukuthi abantu uvikele ukuthi abantu abaningi bengatholi, kumbe abantu belokhu belokhuza bethole umkhuhlane lo. Kodwa kube yinto ezayenza ukuthi nxa kukhululwa lelo hlolo lokhodani lukhululwe kuhle ngendlela ezingavikeleka abantu abaningi ukuthi benganjani bengabambi umkhuhlane lo ade bevele bengakawubambi.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Thathenda Siziba, oyibandla le-Labour Economist African Democrats Lead.
Kodwa ngokuya kwesikhathi sesinanzelela ukuthi i-lockdown lay ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bengathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezitshaya umoya. So kushiyene labantu abahlala emalokishini lapha khona liyabe liku-lockdown kodwa ligcwele ku-community yona leyo.
UMnumzana Ostalos Gift Siziba unobhala wabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, laye ukhonona ngohlelo lolu.
Isifake ebunzimeni kakhulu thina njengabatsha ngenxa yokuthi imisebenzi yabatsha eminingi ikwi-informal sector. Abaningi abathengisi baphila ngokuthengisa. Ngibona ngathi kuqakathekile ukubani lockdown iye phambili, kodwa uhulumende kwanisa ukupha abantu ukudla. Engibona ngani yikho ufanele kuqale.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi uqathekile ukuthi abantu bengabuthani ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Kulabantu abangamathumi amabili lanhlanu abatholakala belomkhuhlane lo eZimbabwe. Ababili babhubha kuthi njalo ababili kubikwa ukuthi sebesilile. Abantu bayakhala ngokwenzakala elizweni ikakhulu izisebenzi labazibhandela ukudla. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuzakwenza kube lukhuni kwabazisebenzayo.
Kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi ngenxa yokuthi thina ngapha umkhulumo wethu ilowana esubiza ngesiNgisi sithi informal sector, lapho abantu abavuka bezenzela nsuku zonke. Unengi lwabantu lapha baphila ngokuqhwanda, namuhla bahle bedle khonapho, abakuthi ngesiNgisi from hand to mouth. Ngakho ke nxa kule lockdown kanje kutsho ukuthi kena akula mali abayenzayo ngalesi sikhathi. So okusalayo abantu singathi sithi bese saba yona leyo phela i-COVID-19 ukuthi izababulala, bagcine sebebulawa indlala ngokwayo.
Uthuma uthi uhulumende kumele ancede abantu abazisebenzayo.
Lokhu kufuna ngabe uhulumende ebe nemali enelisayo ukuthi nxa kunje akwanise ukusiza abantu ngokunika ukudla lento ezinjalo, njalo akwanise lokuthi afake imithetho yokuthi abantu bengabhadali amarenti ngalezi zikhathi ezinje. Nxa kungaba njalo kungaba lula kakhulu, kodwa nxa kungenjalo kuzaba yisikhathi esinzima sibili.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Tabitha Khumalo, umgcini sihlalo webandla MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, othi abantu bayakhala okumangalisayo.
Yebona ye kuzasiphathisa ukuthi lumkhuhlane we-coronavirus ungaze wasibulala, kodwa udubo esesikhangelane lalo njengabantwana baseZimbabwe yikuthi siku-lockdown lapha sesikhangele into ezimbili. So kumele sikhethe phakathi kokuthi sihlale ezindlini sibulawe indlala, kumbe siphume siyedinga ukudla sibulawe yi-corona.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF laye uthi uhulumende kumele ancedise abantu labosomabhizimusi.
Kuzamele uhulumende abe lemizamo yokuthi alwise ukuthi ancedise ilabo abantu abaphila ngokuthengisa suku zonke beziphilisa ukuthi bathole ukudla.
Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2,344,000 abatholakala belomkhuhlane lo. Kule milika sebefika aphose isigidi abalomkhuhlane lo, njalo sokubhubhe abafika aphose 4,439,090. Bakhona njalo abasilayo emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso yabezokholo lwesiKristu e-All Africa Conference of Churches ithi ikhathazwa yikuhlutshwa kwabantu abansundu kwele China. Inhlanganiso le ithi lokhu kwephula ilungelo likaZulu. Icela ukuthi amazwe wonke kuzwekazi le-Afrika alwisanele nketabetshabile. Ithi amazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kumele bakhulumisane lakwele China ukwenzele ukuthi kumiswe lokhu kwenziwa ngezinye izizalwane zakwele China. Sixoxele unkosazana Samantha Sibanda ohlala kwele China ngalokhu lokunye.
Liqiniso sibili ukuthi abantu baxotshwa lapho abahlala khona. Liqiniso ukuthi abantu basuswa abavunyezwa ukungena esitolo kumbe endaweni zokudla. And engifuna ukutshela abantu ngokuthi abantu beChina labo bazama ukuzivikela ku-coronavirus. Umkhuhlane lowo usubulele, usuthethe abantu abaningi kakhulu. Manje abantu bakwethu bayalu uhamba kuma-test ngoba besaba ukuthi engcebe ngayathestwa labo sebebulawa. So okunye mfundo abantu bakukhangele, asikukhangeleni nje ngokuthi abantu laba bazama ukuzivikelela ekutholeni lomkhuhlane. And also at the same time bazama ukuthi kungabile le new wave esibili because bekuke kwaba le wave ye coronavirus eyenze iChina yonke yavala. So khathese bebeseqalisa ukubuyela emsebenzini mbijana mbijana. So bayesaba ukuthi njengoba bebese bebuyela emsebenzini bazaphinda futhi babuyele kundawo ku zero bebevalelwe futhi ezindlini.
Ye uhlala isikhathi eside sibili khonapho uvalelwe. Uhlala isikhathi singanani njalo kuphele nini khona ukuvalelwa kwakho?
Sesinamaviki angu-13 sesendlini, so inyanga ezintathu.
Bekunjani ukuvalelwa sibili?
Hey. Ngalitshethi viko uqala ngangani senza hlanya. Ngaye ngaguli iviki yokuqala amfuna ukutshela manga. I think yikho okwenzakalayo ekhaya futhi ukuthi iviki yokuqala inzima. Abeke iviki yokuqala iviki esibili lami kwaba nzima kimi. Ngangikhumbula ukuthi ngalokho embodi endlini ngapha eChina vele babengasivuzi lokuphuma phandle. So kwakumele uhlale endlini vele babengavumi kuya phandle kuyabe kulamapholisa kulamadoktor vele awuphuma usiyandawo. So kwasekungani ingqondo asathathi and okwakusenzakala futhi abantu babekwazi futhi. Liyazi amavidiyo ayethunyezelwa ngabantu thina siseChina amanye angikhona sasingazake siwabona. Kulabantu abasebenjumezela amavidiyo kuthiwa hey, China abantu bayakhithika ngokufa nge-coronavirus. Ye sibona ividiyo yabantu abakhithika and amavidiyo wona layo elalisinika wona nti ayesingeni suvalo olunye olungayenziyo ukuthi kathi yizo izinto ezenzakalayo yini zona lezi and you can imagine ukuthi nxa ungaphumi phandle futhi so sokungasejele ngapho ungahamba ku-social media bakutshengisa abantu abawawo nokuthi babe kuthethe ngapha abantu ku-social media anti so ezinye izinto funa utshela ukuthi ukuthi lihlale lile ngqondo ezi-right okunye ezinye izinto social media lingakhanyeli bantu lingakhanyeli.
Aha. So kodwa wawuphila njani sibili ku-quarantine? Wawuthenga ngapho ukudla lezinto ezinjani?
Ngapha eChina into ekhona ukuthi i-technology yabo iphambili sibili. Even besivalele sinjalo besikwanisa ukuthenga ukudla ngamafoni ethu ama-groceries kuyabe lama-shops athengisa ukudla online. Everything oyifunayo besiyithenga online so yikho kunyade kusenza sibe ngcono but ngeviki yokuqala labo ukukhuluma iqiniso ngothandi nditshele iviki yokuqala lezi 2 weeks actually singena ku-quarantine labo babengakazilungiseleli.
Tshela kabantu bezimbabwe ukuthi bazithibe njani kumkhuhlane lo.
Uyazi bensizwa abantu kuthiwa natha lokhu natha lokhu thina sisurvive nesinganathanga lokho bantu benkosi. Into ebesikwenzeka ukuhlala endlini kuphela akulo omunye umuthi esibesiwunatha akula anything ungasihlalela endlini yakho uzibukelele amafilimu nxa ungela dlala amagame kumbe gijima khona apha endlini besi-exercise abanye sisilokhu uza ubhoda kuphela endlini ugijima endlini hlala nini endlini akho uthi kuthiwa sithiwa sinatha amalemoni kuthiwa sinatheni no just try and listen lihlala endlini nxa sokuyisikhathi esi-right lingalokhu emfuna utshela khona futhi lingabe lokhu lihamba liyabe lingezelela amalanga because abe lokhu engezelelwe engezelelwe nxa lifuna ukuthi amalanga nabe malutshwane zimisele nini nje lizitshele. I mean thina sithani siyi-country yabantu abakhulekayo thina du okuthi abantu ba-faster uyazi nxa abantu be-faster laphana bazincitshe ezinye izinto ngicela lizitshele ukuthi selingena ku-situation of fasting. Fasting ukuphuma phandle.
Lo ngunkosazana Samantha Chuma odabuka eZimbabwe ohlala kwele China.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Sizikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye World Health Organization ithi akwaziwa ukuthi abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 kabasoze bawugule futhi njalo kabasoze bethelele abanye. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele Melika lapho umongameli Donald Trump athi kumele kuvulwe uhulumende njalo kube sukusiba labanye abathi akumelanga kwenzakale lokhu ngokuthi umkhuhlane we-coronavirus ungamemetheka okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
wesenzi wemandla
ngelo baba mkhulu
sithina masiko
babelo bola
usenzi wemandla
ngelo
koko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa sibili ngodaba olunye olubuhlungu okumangalisayo. Siyabona ukuthi ke kulabanye abantu ezindlini abakhahlanyezwa ngabanye babo, kodwa lokhu kukhanyazani kwenziwa ukuthi abantu bayahlala isikhathi eside bendawonye kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 naleyo phela i-corona abantu bayazibela abaningi. So khanyake sibinxa sikhangela inombolo khanya ngazani ziyaqhansa ezabantu abalwayo ezindlini. So ke ukuze ngihlaziye lolu daba ngilowo nkosikazi Jester Spanda uMandlovu udabuka eZimbabwe kodwa uhlala ngapha kwele Melika. Mandlovu, siyakwamukela kuhlelo mama.
Hayi, ngiyabonga tu.
Ye, njalo silo umfundisi uRonald Lizwe Moyo ngeBrethren in Christ Church sibili siyamazi kakhulu abaningi umfundisi. Mfundisi Moyo, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngibe khona kuhlelo Ntembo.
Ye, so ke siqalise ngawe mama Amandlovu. Kambe kwenziwa kuyini ukuthi abantu bakhahlamezane kangaka?
Ngibone ngani kubangela ukuthi abajayelanga ukuhlala ndawonye. Okunye kuyabe sekulendlala kungalakudla abantu basebesilwa lokungavumeli umumo ukungadedi ngoba nxa umumo nje ufuna abantu badedelane.
Ye, chasisa khonapho Mandlovu.
Ye, kwesinye isikhathi ngithi obaba ngabantu bokuthi bavuke baye emsebenzini, angaye emsebenzini aye ebhawa. Manje nxa esevuke khona ekhaya engasayindawo usekhangela zonke izinto asole. Lo mama ujayela ukuthi uvuke yedwa ngkhala abantwana babuya zabuya entambama selala. Nxa ubaba sengani uyahwabha hwabha, lo mama secina sikhwabha akusazwana nakhonapho.
Mfundisi Moyo, nantudaba.
Ngiyezwa Mthembo, hayi lo mama ngiyamuzwa uqinisile sibili uchaya ekhanda. Uhlupho lukhona izikhathi ezinene ukuthi kuyabe kuvele kulameva angazange abangulwa. So asejikiza ke kakhulu nxa abantu sebendawonye kungasela thuba lokuthi omunye umuntu asithele abe ngale omunye abe ngale. Kodwa ke ngibone ngani kuba lithuba elihle kakhulu njalo ukuthi izinto zilungisiswe. Abadala bathi umuzi awakhiwa ngenduku, umuzi wakhiwa ngomlomo. So ke lithuba lokuthi lawo mabhanga abakhona ohandweni lwalaba zithandani lezi amabhanga khona alungisiswe, ahlakulwe kumbe alinywe ukwenzela ukuthi kungabe lokho kulokho kumila kumila isona kuwo. So ke ukulungisiswa kwawo ukuthi nxa abantu bendawonye bafunde ukudedelana.
Mhm.
Bazwisise ukuthi sivele kasifani. Sahlangana sivele sesikhulile, omunye ekhuliswa ngendlela yakhe, omunye laye wakhuliswa ngendlela yakhe. Kodwa ke okusibambanisayo, okusiletha ndawonye, okuyisinama lothando. Ayikho into ehlulayo lapho kulothando khona. So ke mina isikhuthazo sami ukuthi hlalani phansi lithi hayi kulento ekanje singaze siyinanzelele, singaze siyisebenze, siyikhangele, siyicubungule.
Ye, ngithathele ithuba ukuthi ngibonge umfundisi Roland Moyo ubaba ngweBrethren in Christ Church, ngibonge njalo lo mama uJester Sibanda uMandlovu. zakubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo mama uJester Sibanda njalo ke lo baba umfundisi uRonald Moyo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthoka somuhle zimpapu muhle ikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lomlungisi Dube yena olwela ilungelo likaZulu siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecorona virus. Mnumzana Dube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bot?
Hayi ngiyabonga hobe unjani?
Hayi ngiyaphila. Sithintene udaba lomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo. Sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo. UZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Lapho okwayenziwa khona isimemezelo ukubana sikhula abantu abafika 10 okutshengisa ukubana ibulawayo yesilabantu abane kwedlula kwezinye indawo. Kwabe lokukhathazeka kakhulu engakunanzelelayo kakhulu kubo-social media. Ngathi ngobe sihlalo abantu bakhona bekhathazeke kakhulu besezimfu abaningi bakhona.
Ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media, abantu emphakathini kobulawayo bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhathazeka bakhathazekile, kodwa indaba ekhona yokubana izinto ezinjengokudla, for example i-roller meal, izinto ezihluphayo ngolwesihlalo ngingafika ezitolo zase-retreat e-Fourwinds. Kade lapho kade kuthiwa kuzabe kuthengiswa khona i-roller meal, inanzeleli ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile baya khona. Abanye bakhona basebehamba evini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade zokuthiwa isikhathi sokuvala u-3 sechayile. So indaba ebaluhlupho yokubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushoda kwezinto ezinjengokudla, kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belandele isinqumo sikahulumente ukuthi kungabili ukubuthana. Kodwa nxa kuswelakala kokudla lezinye izinto kuyaba yenza ukuthi begcine sebebuthene.
Sike sakhuluma nabanye bona bathi ngcono bathe nalo mkhuhlane than ukufa ngendlala. Ukubona njani lokho?
Ya, indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma labo akade betshengisa sibili ukuthi bakhathazekile bebazwisisa umkhuhlane lo ukuthi uyingozi, kodwa ngenxa yokubana xa sinazelela ilizwe leZimbabwe sengathi abantu abaningi baku-informal sector kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengelakuhle. Kade kuqakathekile ukuthi aluhulumende wathi eqalisa lolu hlelo ukuthi abantu behlale ezindlini. Kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu esingathi ngabantu abadala nezintandazi, labantu nje abangela msebenzi engakwanisa ukuthi bethole inzuzo, ukuthi bekwanisa ukuthi bebethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla. Yeso esinanzela ukuthi uhulumende wake wathembisa, for example, ama-vendors ukuthi bazaphiwa imali ezithize, kodwa kuze kube lalamhlanje kukhanya ama-vendors lezo mali abakazitholi.
Hayi, siyakuzwa Dube, isikhathi iso esesidliwe ngumangoyi. Bengicela uphosele amazwi akho okugcina.
Ya, okuqakathekileyo ukuthi abantu uZulu wonke siqhubeke sisenza izixwayiso zabezempilakahle zokuthi sigeze njalo, singabi lapha okuminyana khona nxa kuvuma, singabi lapha okula abantu abaningi khona ukuze sizivikele kulo mkhuhlane.
Ngiyabonga kakhulu Dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga wena.
Thakaza omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Siyohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, your username yami. Kwanelo kwalamhla, siyohlangana ngolwesibili. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Thakaza omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lana.
Uziphatheleni namhlanje.
Namhla bemfuna ukukhangela umbhalo zasichasisela ukuthi kanti nxa siphakathi kwesikhathi esinjenga lesi sikiso sona vele yena uNkulunkulu ungapi. Ngizabala kusambulelo ichapter ka-4 iverse ka-2 isiya la ku-3. Lapha sihlangana loJohn ethola isambulelo esivela kuNkulunkulu. Uthi yena masinyane ngehlelwa ngumoya ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini, ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Lo hleziyo wayefana lelitshe elithiwa ijaspi, lelithiwa iKornelia. Ukukhangeleka kwakhe lo mchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa iemerald wawuzingelekezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingamachumi amabili lane zazihanqele leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangamachumi amabili lane bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo. Ngakho ngifuna ukuthi mina lumbuzo abantu abajayele ukuwubuza ukuthi kambe nxa sokungena i-coronavirus yamisa umhlaba wonke, yonke into yama, sabona lumkhuhlane ungakhethi, ungena kubayanga, ungena kuzikhulu, ungena kwabasesikhosini, ungena kulabo abantu bezizweni, ungena kuwonke umuntu ungakhethi muntu. Manje abantu abaningi baba lombuzo ukuthi kanti manje uThixo lo elithu lamandla ungapi? Njalo ngangizwa abanye behleka bethi kanti labafundisi bangapi? Lumbuzo yomfuna ukuphendula namhlanje. UNkulunkulu ulokhe lapho ayevele khona, akutshintshi lapho akhona ngenxa yokuthi kwenzakalani emhlabeni. UJohane ezembona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, wayembona evele nguNkulunkulu ongalasiqalo, ovele nguNkulunkulu ongalasiphetho. Kutsho ukuthi laleso sihlalo lapho ayehlezi kiso akunakuqala ukuthi wayehlezi nini, njalo akusoze kube lesiphetho. Kutsho ukuthi wathi uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe kwenzakala izinto eziningi emhlabeni, kwadalwa umuntu, kwaba lezimpi eziningi, kwafiwa abantu, kwavuka amakhosi, kwavuka imibuso ehlukeneyo yabuya yedlula, kwaba khona njalo ukudilika lokubhidlika kwezinto lapha emhlabeni, kwabuya kwedlula, kodwa uNkulunkulu ubelokhe ehlezi esihlalweni sakhe sokubusa, kazanga tshintshe njalo kasoza tshintshe. Igciwane leli le-COVID-19 alibonakali langamehlo, into encane kakhulu kodwa awungeke wayibona, kodwa imise umhlaba wonke. Kuyini okwenza ukuthi uNkulunkulu engabi nguye osikhokhela kuzo zonke izinto? Thina abantu yithu esazikhethelayo kusukela ku-Adam ekhetha ukuthi engalaleli uNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi umuntu uzikhethele izinto afuna ukuzenzela zona ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngakho singeke sayenza izinqumo sikhiphe uNkulunkulu ezikolo zethu, phakathi kwempilo yethu, sikhiphe uNkulunkulu emulini zethu, sithi kusasa nxa sokonakele sibuye sithi kanti ungaphi futhi uNkulunkulu? Hantsho yithi esamkhiphayo, yikho engabuzi. Kodwa kulo lalo ombiselayo empilweni yakhe amvumele ukuba abe yinkosi lomsindisi, uyabusa ke impilo yakho, uba isiphephelo sakho ngalesi sikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, siziletha kuwe ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Size uNkulunkulu ngalesi sikhathi esinzima sezindlini, ubuse njalo ube yinkosi nomsindisi wethu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge untungamili Nkomo. Ungagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wothi sikhangele ebesilazo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uzengezelele isikhathi sokuthi abantu bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.